lokhe waqala uhlelo lokubhalisela ukuvota sekube lembiko embalwa eyokuthi kulamalunga ebandla elibusayo elezanu-PF ahamba elandelela abantu ethatha inombolo ezitshengisela ukuthi umuntu ubhalisele ukuvota okwenza ikhomishini yeZEC kunye lamapholisa bakhiphe umbiko wokuthi abathatha inombolo lezo bazokujeziswa. Ngokunjalo kubikwa umbuthano wabantu abekade behola ukudla eGwanda uchithizwe ngamalunga ezaphu ngenxa yokuthi abanye abantu bebencitshwa ukudla ngoba bengavezanga ama-serial numbers abo. Isikhulumi sezaphu umnumzana iPitule Maphosa uthi iZANU-PF iyaqhubeka ithatha inombolo zama-serial numbers emaphandleni ethi bakwenza lokho besethusela abantu ngokuthi bazabancitsha ukudla lapho kuholiswa uZulu amabele. Uthe njalo lokhu yibuqili kutshengisa ukuthi ibandla leZANU-PF seliqalile ukuqila ekhetheni lwalo nyaka.
iZANU-PF iyaqhubeka ngomkhuba wabo okuyethusela abantu especially emakhaya. Thina njengezaphu asikuvumeli lokho njalo siza kuma sidefend ama-members ethu lo mphakathi wonke nje ujikelele. Into abayenzayo le yikuqila already sebeqalisile ukuqila ekhethweni esithi i-rigging ngoba sebesebenzisa ukudla befosa abantu ukuthi bebatshengisa ama-tips abo bebethusela ukuthi bengabancitshi ukudla uma besala. So i-intimidation esikhuluma ngayo i-vote buying esikhuluma ngayo esenzakala emakhaya angeke uvumela lokho this time around asizokuvumela. Sizathumela abantu abaza kuya kuground behlale bekhangele belindile ukuthi bengaqhubeki into yabo.
UMaphosa ugcizelele wathi basabuthanisa ubufakazi ukuze bethi nxa besiyamangala belobufakazi obaneleyo.
Sisazama ukuthi sibuthanise i-evidence ekwanileyo ikakhulu eGwanda lasenkaya emadizaneni nje siza kuye emthethwandaba sibabophile.
Unkosikazi Liboni Nyathi ohlala eGwanda uthi ngesikhathi besiyahola amabele batshelwe ukuthi amabele azaphiwa labo abanikeze iZANU ama-serial numbers ngakho kwasokusiba lokuxokozela kakhulu ngenxa yalokho phakathi kwabantu bezaphu leZANU-PF.
Thina esigabeni sakithi kufike uhlelo lolo kholiswa amabele ngakho sabizwa ke ngosobhuku ukuthi sizihole amabele kodwa sisuke saba lesimanga kakhulu ngoba sithe sosiphakathi lapho sisalindile kwafika abantu bezanu besithi kuholwa ngama-serial number mabe sithi ukuvota lawana esawatholayo. Lapho kusuke kwaba lokuxokozela kakhulu abantu sebezapho lawo sebengenela besithi awumhlangano awuchitheke akula kudla ongaphiwa abantu ngenxa ukuthi kufuneka ama-serial number nxa abantu bephiwa ukudla abakuphiwe nje kungela ukuthi ama-serial number ma-receipts abo ukuvota.
Izakhamuzi zebubi nazo zikhalaza ngohlupho olufanayo. Umnumzana Hilton Moyo owe-Glenmore ebubi uthi bathi beqeda ukubhalisela ukuvota balandelwa ngomuntu ethatha inombolo zama-serial numbers ethi bazisa emasotsheni.
E-Glenmore sibe nenkinga yokuthi sikhethe sirejistile ukuvota laphayana kwahamba silandelelwa umuntu ethwele ibhuku ebhala amaphasiwo ethu nama-serial number ethu. Sathi sibuza ukuthi kathi lokho kwenzelwani kwathambe thiwa yini ngesithiwa ngizangensizwa wathi kwenzela ukuthi ilokhu ngubhalayo zakusa emasotsheni. So ongarejistanga ukuvota uzabona ngamasotsha esemlanda lokhu engubhala lapha ama-serial number lawa lamabizweni sengiyakusa emasotsheni. So thina lathi kwasithwalisa nzima ukuthi kathi lokhu kwenzelwani ukuthina sirejistile siyaziwa ngumtshinalwana wawubhala ngani ini sizosibhala ngepheni yini njengoba kuphuma u-PVR ukuthi akusavunyeli i-voters roll liyana eyokubhala iphepheni sokuvunyela le eyomtshina. Kodwa sathi nxa sisibhale ngomtshina sesibona ukuthi umuntu esilandela ngephepha ezosibhala kwasithwalisa nzima lathi njengabantu esigabeni.
Esinye njalo isakhamuzi umnumzana Peter Musaka uvumelane lo moyo kodwa ethi abakamangaleli lowo obethatha inombolo zabo.
Sizabongukona khonapho sesivele kuyorejista sabona umuntu leke kuyesozothi ufuna ama-serial number lamabizo ethu njani njani nxa kungasathathwanga lokho hhayi lizabona ngokunye siluzwa isikhathi sonke loko likhulunywa ukuthi ama-serial number kakumela kube labantu abahamba bethatha ama-serial number kanti kwenzelwani khonokho.
Akukabi nembiko yabantu asebebotshiwe bebotshelwa ukuhamba bethatha inombolo zabantu laloba iZEC kanye namapholisa bathi abakwenzayo kumele bajeziswe. Ukhetho lukhangelelwe ukuba khona enyangeni kaNtulikazi kuwonalo umnyaka ka-2018. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingobathabile masuku.